Isisekelo sombuso sika 2013 sivumela zonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziphatheke kukhetho njalo zivotele ezibafunayo kungakhathelekile ukuthi zihlala eZimbabwe kumbe emazweni. Unkosazana Sindisiwe Dube ukhala ngendleko zokuhamba kanenginengi ukuyabhalisa lokuyavota ekhaya.
Hayi, mina ngizubuhlungu kakhulu. Ukubana sisebenza kanzima la. Sisebenza imali sithumele ekhaya. Imali yethu iyafuneka le ekhaya. So kumele thina sithiye imisebenzi yethu la eyiyo esinike imali. Sihambe siregister ukuvota. Sithi sivela kweregister ukuvota. Sibuyele futhi ekhaya sihambe siyevota. Why? Khona kule embassy la.
Ziningi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi ezilesifiso sokuyavota ngomnyaka ozayo. Umnumzana Arthur Molefe lilunga lezaphu. Yena uthi okwenzakalayo akumelanga kuvunyelwe. Ekhuthaza abantu ukuthi bangathuli nje babukele uhulumende esona.
Bantu bakithi beZimbabwe, ake sisukumeni sikomplaine ngento eyenziwa igovernment yakithi le. Bayakwazi ukuthi abantu abangaphandle bangavalela ukuthi bangavoti, bona bazahlala kupower.
Izizalwane eziningi zeZimbabwe kwelengilandi zijayele ukuyavota ngesikhathi sokhetho eZimbabwe ngoba babhalisa kudala kugolo lwabantu abalamalungelo okuvota. Lona lonyaka olusezenziswayo ngendlela entsha yakulezi nsuku biometric voter registration BVR. Osokusitsho ukuthi sekumele babhalise kutsha. Umangulube ngumama obelesifiso esikhulu sokuyavota.
Ngumama owafika elizweni leli ele UK ngomnyaka ka-2000. Sengile mnyaka 64. Sengile 17 years ngilokhu ngihlezi khonapha. Izinto zingalunga ekhaya. Sifuna ilungelo lokuthi sivote. Ayikhona ukuthi sihlale lapha singavoti.
Ukubhalisa ukuba nelungelo lokuvota kukhetho luzayo, abezek bafuna okuninginengi ohlanganisela ukubonakalisa ukuthi isizalwane seZimbabwe njalo lapho ohlala khona abathi yi-proof of residency. Unkosazana Nothabo Ncube uthi lesifiso sokuyavota kodwa akumncedi ngoba into ezifunekayo zonke ukuthi abhalise akalazo.
Ungaze usuke ku-diaspora ufike uye ekhaya bazafika bafune i-proof of address. Uzayithatha ngaphi i-proof of address ungahlali ekhaya?
Ukhetho luka-2018 eZimbabwe lukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi yilo olungaletha inguquko. Isifiso sokuyavota kukhetho lolo sikhona sibili kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe okugoqela naseBrithani. Babikwa befika izigidi ezine abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe okwamanje abayibo abasebenza nzima bethwele umnotho welizwe ngokuthumela ukudla lemali kodwa abanawo amalungelo okungena kukhetho lweZimbabwe emazweni abahlala kuwo. Kumele babuyele ekhaya. Ngimele istudio 7 eLondon, ngingu-Ezra Jesus Banda.